amabandla laba ayebekhangelele esithi yi-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babebekhangelela ukubana labo bethiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Njalo abanye bakhona singakhayela ukhetho oluphelileyo bebengabantu kade befuna ukuparticipate kwenza ukuthi bebe part of i-Poland ngoba bebekwazi ukuthi i-Poland yaphiwa izimota last government. So bathi hhayi singaba part of i-Poland lathi siyakwanisa ukuthola izimoto. So injongo ngeyokuthi bengasutha njani bengadla njani, aso njongo yokumuva ilizwe lisiya phambili. Njalo labo nxa besiya kukhetho abakhayeleleli ukuthi bewine, bakhona nje ukuthi besigugumise izikhwama zabo kuphela.
Yebo, kodwa abanye bathi okungakwenza bebakwezigonoko besabe ibadlala ezanu-PF lokucuka okunye okumangalisayo njalo lincindezela uZulu. So babe sesaba phela bathi ha lapha kulo buzima njalo bala mali.
Hayi, kuqathekile ukuthi akula muntu esaba ibandla. Ungalesaba njani after election ngesikhathi siqakathekile se-election ungalesaba usiya contesta. Nje siyakwazi ukuthi bona bathi uthiwa olebhora ngomakwayo. IZANU-PF ngatsho isipho ngamabandla okuncane lokhu ukuthi kube njani. Mina siyakufuna sibili ukuthi kube khona ukwenzela ukuthi kube le-democracy. Akula nto bangayesaba nje kubandla leZANU-PF. Njalo abakwenzayo okungafuna imali kuyini after election. Okungafuna imali kuyenzakala during election. After election kumele kuphela besebenzele uZulu, bekhulumela ivoice yabo izwakale, be-attende la ama-programs enze ukuthi ilizwe liye phambili. Akula engingabona okufuna imali. Njalo iZANU-PF abayesabi bangasibo magwalo ukuthi thabe ngesabi iZANU-PF yokuthi ngesikhathi siyakampeni abaye bekhona besithi sivotelene besebenza isaba sesiqedile njani.